Uhlelo lwe-delimitation luphazamise ama-candidates ethu atholakala ku-ward 22, ward 17, lo-ward 28. Ama-candidates lawa avela ku-ward 22, ward 17, lo-ward 28 kutholakala ukuthi sebeyingxenye ka-ward 16, lo-ward 30. So okutsho ukuthi kuzamele kwenziwe uhlelo kabutsha ku-ward 17, ward 22, ward 28, ward 30, lo ward 16.
Manje lizathatha amanyathelo bani?
NgoLwesibili, Tuesday 30 May, sizakuba lomhlangano omkhulu eChange Grounds ku ward 30. Lapho isizakhetha khona icandidate yethu ezamela u ward 30 kukhetho oluzayo. Lokhu kuzenziwa kuhlanganiswa lalabo bonke abavotela eHompane Primary School leHompane Secondary. Ngenxa yokuthi Hompane Primary School leHompane Secondary seziyingxenye ka ward 30. Ukukhuthazayo ukuthi abantu baregister ngobuningi babo ikakhulu abatsha ngoba yibo abaaffected ngombuso weZanu PF. Akusela msebenzi. Uzathola ukuthi bonke abantu abazelwe ngo-1980 ngomnyaka lowu ka-2023 sebele 43 years. 43 years umuntu akazi asebenzi. 43 years umuntu akazi abona into okuthiwa yi-payslip. 43 years umuntu sefikise iminyaka yokuthi athole impensheni kodwa akazi asebenzi. Kumele abantu bakithi bakhankase kungela dlakela. Bakhankase kungela otshaya omunye, bakhankase kungela ozalinyazelwa impahla zakhe ngenxa yombangazwe. Kungabi lo yedwa nje ozalimala elimalela ipolitics. Ngesonto Sunday 28 May siza kuba lomhlangano omkhulu eGonye ward 28, lapho okuzabe kuhlangene khona bonke abavotela eGonye laseTorho Secondary School abaku ward 28 ukuthi bazokhetha abanguye abakhangelele ukuthi abamele ekhansilini ngokhetho oluzayo. Then ngomvulo Monday 29 May siza kuba lomhlangano omkhulu emkhonyeni kuward 16, lapho okuyikho esizakhetha khona icandidate eyiyo ezasimela kuward 16. Uward 16 usehlanganiswe lemanomano, bonke abavotela emanomano kade bekuward 28 kodwa okwakhathesi sebetholakala sebekuward 16. So okutsho ukuthi ade bengamacandidates but bevotela emanomano kumele babuye emkhonyeni kuward 16 bezohlangana lalabo kade sekhethiwe kuward 16 ukwenzela ukuthi sikhethe onguye oyedwa ozamela ibandla lethu le-Citizens Coalition for Change ekhansilini kuward 16.
Wona umkhankaso uhamba njani esigabeni senu khona ngapha?
Umkhankaso uhamba kuhle, kodwa engikukhuthazayo ngemva kwe-candidate selection yikuthi abantu bakithi bamanyane, babambane, babe nyandalinye ngoba istruggle lesi esikiso ayisiso somuntu onguye ofisa ukuba ngukhansila kumbe onguye ofisa ukuba ngumember of parliament kumbe onguye ofisa ukuba ngumongameli welizwe, kodwa istruggle lesi nesabantu bonke beZimbabwe asebe thwele nzima njalo behlupheka ngaphansi kombuso wencindezelo owezanu PF. Ward 22 uzahlangana kosikhonzile eKatasa Business Center nge-Tuesday 30 May. Kuthi uward 17 bahlangana esesemba clinic nge-Tuesday 30 May. Izikhathi zonke zokuhlangana kumawadi aqanjiweyo ngu-11 o'clock.